sokuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngolwesibili mhla ka 25 kuNkwenkwezi 2021 ngontungamile nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje,
uma umgabi enangokwakhe esaphila wakutsho kufamily yakhe ukuthi uma engathula akafisi ukuthi ayengcwatshwa eHeroes Burg.
Uzulu ukhuza umhlola phezu kwesinqumo senduna yakoZwimba esokuthi unkosikazi Grace Mugabe kumele agebhe amathambo omkakhe uRobert Mugabe ayebekwa eNational Heroes Camp.
Lusuku oluqakathekileyo kakhulu ikakhulu ebantwini abamnyama bonke eAfrika.
LeZimbabwe liza manyana lamanye amazwe ekunanzeni usuku lweAfrica Day namuhla. Akekho obulawe yiCOVID-19 izolo. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi akekho obulawe yiCOVID-19 eZimbabwe izolo, kodwa kulabalitshumi lane e-14 ababanjwe lumkhuhlane. Asebefunyenwe bele coronavirus kusukela nyakenye, sebefike kunkulungwane ezingamatshumi phose amane 38,696. Asebebhubhile sebeyinkulungwane elamakhulu phose ayisithupha 1,586. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala izolo bedlula kancane inkulungwane eyodwa kuphela 1,139, kuthi abahlatshwe eyesibili bazinkulungwane phose ezintathu 2,749. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bonke sebengu 633,635. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina bona sebengu 281,286. Uzulu ukhuza umhlola phezu kwesinqumo senkantolo yenduna yakoZwimba esokuthi unkosikazi Grace Mugabe kumele agebhe amathambo omkakhe umnumzana Robert Mugabe egumeni lakhe ukuze ayebekwa kutsha emathuneni amaqhawe elizwe eNational Heroes Acre eHarare. UChief Zwimba ubize unkosikazi Mugabe ngempela sonto enkundleni yakhe ukuthi azethonisiswa ngecala lokungcwaba uMugabe ngendlela engaqondanga emzini wakhe khona le koZwimba. Kepha uGrace kahambanga kulinkundla ngoba uvikwa eselatshwa phandle kwelizwe. Kodwa ukuthethwa kwecala leli kuqhubekele phambili, uChief Zwimba wafumana unkosikazi Grace elecala wasemhlawulisa inkomo ezinhlanu lembuzi ezimbili. Uthe phezu kwalokho kumele agebhe amathambo omkakhe aye eHeroes Acre, okuyinto umzukulu kaMugabe umnumzana Leo Mugabe athi kabasoze bayivumele. Imuli kaMugabe ithi umnankagwa nguye ofuna uMugabe agejwe ngoba enakanela ukuthi wangcwatshwa le nduku yamasalamusi engamsiza ekubuseni kwakhe. Kodwa isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uya kulandula lokhu. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya.
Akekho omunye umuntu ngaphandle kwefamily yakhe ongaquma ukuthi isidumbu siyebekwa ngapi. Uma umgabi enangokwakhe esaphila, wakutsho kufamily yakhe ukuthi uma engathula akafisi ukuthi ayengcwatshwa eHeroes Acre. Wabatshela ukuthi kumele ukuthi bemngcwabe ngapi. Umlando wabaseleyo abaphilayo yikuthi begcwalise izifiso zikamufi. Nduna bani engazokuquma ngesidumbu esilabanikazi? Ikuganga kwenduna lokho uzimba lokho akwenzayo lokho. Kodwa ke njengoba sonke sisazi, angithi liyamuzwa ugqugquzela ukuthi yena umgabe kagejwe bethathe amathambo akhe bewangcwaba eHeroes Acre. Kanti kulani Heroes Acre yakhona lapho? Ngoba indaba ekhona Nkomo yokuthi isizathu esenza umgabe ale ukuyangcwatshwa eHeroes Acre yokuthi uyakwazi ukuthi iminyaka yonke yonale abantu bonke abafayo abangcwatshwa khona phana Heroes Acre sizabagebha ngamunye ngamunye mhlazane ilizwe labuya Nkomo. Liza kuthola ukuthi mhlawumbe abanye ngabantu lenkakhayi kazikho sahamba sangcwaba abafowethu khonale eSozivele uSidney Malunga abalele khonale umdala uNkomo ulele khonale eziphaleni zakomgaba. Siza discover okunye khonapha okuzalethusa ngoba abantu laba bagangile. Isizathu umgabe eza ale ukuthi ayengcwatshwa khona uyakwazi ukuthi ubesenzani ngezidumbu zabantu bonke abangcwaba khonaphana iHeroes Acre. So kafuni ukuthi esakhe sekwenziwa khonokho akwenza ezabanye azibika khonaphana.
Abemuli kamgabe bathi umongameli Mnangagwa nguye ofuna umgabe ageje ngoba ucabangela ukuthi ulenduku yamasalamusi ayifunayo. Ungathini ngalolu daba?
Uyabona Nkomo, indaba induku kamgabe leyi okukhulunywa ngayo leyi kuningi mfowethu okumele ukuthi abantu bekungenele dipha. Ngoba uzakhumbula ukuthi kulendlu kaStungwiza, indlu kaStungwiza okuyikhona okuphuma khona uzengeza lokunaka umgabe abantu laba wabaqoma. Induku yonale okungakukhulunywa ngayo lamhlanje kangikholwa mina Nkomo ukuthi eqinisweni kungaba yinduku kuphela nxa kuyukuthi khona leyo nduku. Njengoba sizwa kuthiwa leyo nduku ikhona yeyaphiwa kaSokuwere. Kodwa ke into mina engiyifuna ukuthi ngizwisise ilapha phela nxa besiya emathongeni yena uJeranisimo Matibiri umgabe lo nxa besiya emathongeni uJeranisimo Matibiri ukuthi intonga yabozengeza intonga yabokunaka zabostungwiza kumbe bona bomtapa labo ukuthi ifinyelela njani kuye yikho kungani kuyangidida Nkomo. Kodwa ke okumqoka yilokho kukhona uMnangagwa akufunayo kumgabe. Kungenzeka ukuthi bafuna amathambo, ikhona inyanga esibatshela ukuthi kabambe bethatha ithambo elithile obambe bethatha iphathi ethile ngoba hayi okunto kwakhona no akuzwisiseki mfowethu. Izinto zamathonga lezi.
Umnumzana Mqondobanzi Magonya uhlaziya ezombusazwe.
Yebo 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 mthokazo omuhle siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwezi connection esilethulela khonapha ku studio 7 maviki wonke ngolwesibili ngo 8 PM. Namhla kuhlelo siqhubeka sikhangela udaba lokumemetheka kwe COVID-19 elizweni. Lokhu kwenzakala ngalesikhathi idolobho leKhwekhwe selibekwe phansi kohlelo lwe COVID-19 lockdown ngenxa yokutholakala komkhakha we coronavirus osuhlasele ngolaka kule India kuleli dolobho. Sikhangela njalo ukunanzwa ngosuku lweAfrica Day okulilanga elabunjwa umanyano wamazwe abensundu owe African Union owawubizwa ngokuthi Organization of African Union OAU. Zulukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo ngo 8 PM khonapha ku studio 7 nakukhasi lethu ele Facebook ele VOA Ndebele.
Ele Zimbabwe liza manyana lamanye amazwe aseAfrika namuhla ekunanzeni usuku lweAfrica Day. Ilanga leli labekwa inkokheli ya-Afrika ngenhloso yokunanza ukusungulwa komanyana we-Organization of African Unity, i-OAU, ngo-1963, iyona esisaziwa ngokuthi African Union. Inhloso yalumanyano yayingeyokukhankasela inkululeko yamazwe wonke ase-Afrika. Usuku lolu lunanzwa phansi kwendikimba ethi Arts, Culture and Heritage Levers for Building Africa. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukwembula isithombe sikambuyane handa namuhla emcimbini oqondanela lolu suku. Sixoxelo lwelamalungelo oluntu umnumzana Mthulisi Anana saqala ngokumbuza ukuthi luqhakatheke kanganani usuku lweAfrica Day.
Usuku lokubhungaza iAfrica Day lusuku oluqhakathekileyo kakhulu ikakhulu ebantwini abamnyama bonke eAfrica. Lokhu ngikusho ngoba isikhathi sokuthi yesikhumbule emuva ukuthi sivela ngapi. Imvelaphi yethu njengabantu yiyo eyenza senelise ukuthola umkhombandlela wokuthi njengoluntu, njengomdaka omnyama, njengesizwe se-Afrika siya ngapi futhi sihlose ukwenzani. Yikho lolu suku luqhakatheke kakhulu, kumele lunanzwe lube isikhumbuzo esikhulu sokuthi abantu bakhumbuzane ngenhloso ezazikhona ngesikhathi kulolu suku lusungulwa, ngesikhathi imizamo yokuthi Afrika isebenzisane kusungulwa. Kuqhakatheke kakhulu, kubalulekile sibili ukuthi abantu bafike kuleso sikhathi bese sihlolisisa futhi sihluze ukuthi lezo nhloso lezo njongo ziyafezeka yini, sesihamba umango onganani, sesihamba ibanga elinganani, kusasele umsebenzi ongakanani okumele wenziwe futhi ufezwe.
Inhloso abakhokheli be-Afrika ababelayo besungula o-African Union, isayi Organization of African Unity ngaleso sikhathi, ungathi isakhona yini kunkokheli zalamhlanje?
Okokuqala kumele sinanzelele ukuthi inhloso kwaye ukuthi abantu abamnyama bakhululeke ekugqilazweni ngamakhiwa. Sesingathi hayi lokho sibili sesidlulile kikho politically. Singathi hayi sibethule isigqoko abadala sibili ukuthi umsebenzi lo bawenza bawufeza. Kodwa esesilakho khathesi ukuthi nxa sesikhangela kwezomnotho abantu bakithi lokhe bengelawo umnotho, lokhe bengelawo umhlaba. Ungakhangela amazwe amaningi aweAfrika, lokhe sithi not yet uhure kulinga ukuthi tuzibuseka kafiki. Ngoba umuntu omnyama uzazibusa njani engelayo indlela yokukontrola umnotho owelizwe lakibo lapha azelwe khona. Yikho esile nkinga khona. Inotho lokhe isele ezandleni zabelungu, inotho lokhe isezandleni zabantu abalutshwane. Singakhangela futhi lalabo abantu abamnyama abathole umnotho abasibusayo ngamaqili, balobugwelegwele obunengi, bayatshontsha betshontshela thina abantu abamnyama.
Umnumzana Mthulisi Anana Ncube ulwela amalungelo kaZulu. Umphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Frederick Shaba usekhuthaze isizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ukuthi zisungule amabhizimusi kumbe zitshale izimali zazo ekhaya ukwenzela ukuthi umnotho welizwe uthuthuke. Ushava wethu le amazwi la ekhuluma labaqeqeshwa ukuthi bayisebenza ezigodlweni zeZimbabwe kwamanye amazwe abagoqela unkosikazi Priscilla Misia Irangwe Mushonga lomnumzana Victor Matemadanda. Ubakhuthaze ukuthi bamele iZimbabwe ngobuqotho njalo bechasise ukuthi ilizwe elilokuthula lapho izethekeli ezingavakatsha zikhululekile. Usthandekile Mhlanga we Studio 7 uxoxele umkhokheli webandla leZimbabwe Economic Freedom Fighters injalo engusomabhizimusi uMnumzana Innocent Divali.
Inyathelo elingasiza uZulu waseZimbabwe usiza labo abahlali bediaspora because xa sihamba eZimbabwe sifuna amagood services, sifuna good hospitals, sifuna good roads. Xa singakwazi ukuya investa ekhaya, I think that is a good idea. Kodwa ufuze ukwenza kahle ukuthi government kumele create a conducive business environment. Mina le program engiyiranayo lapha is a business person in the diaspora where we are encouraging ama businesses to go and headquarter themselves in Zimbabwe, Obulawayo, eHarare, because siyakubona kakhulu ama big businesses amanye amazwe abele ama headquarters emazweni nabo bebhadala i-tax ngkhona ngale. Kodwa i-government okufuze ikwenze ukuthi create incentive engayi-encourage mina njenge-business person ukuthi efaka i-headquarters yami e-Harare kumbe koBulawayo, what is it that I'm going to benefit in terms of maybe tax exemptions and so on. Kodwa khonoku minister kuchoyo inyathelo elihle kakhulu.
Siyabona njalo ukuthi ubekhuluma la bazamela isigodlo seZimbabwe kwamanye amazwe ama ambassadors, ungathi ama embassy lawo aphatha kuhle yini izizalwane zeZimbabwe ezikwamanye amazwe, achasisa kuhle yini inhlelo zelizwe.
As far as ama embassies ama workers azaba ukwenza umsebenzi wabo ngendlela ekhondileyo. Ngiyathanda ukuthi ngibe very clear ukuthi kukhona abangakwenza ngcono in terms of ukuthi information ibe available kuzizalwana zonke zeZimbabwe lapha abakhona, ukuze ngibe kwazi ukuthi nxa ngifuna ukuvula ibusiness eZimbabwe kwini engifunayo. Nxa ngifuna ukuvula ibusiness kufuneka ama fingerprints ami eZimbabwe. How can I get ama fingerprints ami as soon as possible? Recently in Termina ngivula a mining company, it was very difficult to get ama fingerprints ami eZimbabwe. So izinto ezinjengazo lezi ama services anjengalawa njengama one stop services whereby what you can get information yonke. So ufuze ukuthi bekwenze khonoko. Ngiyazi ukuthi abantu bahamba be apply ama passports, abantu bahamba be even sometimes be celebrate ezinye izinto kuma embassies. Kodwa kade kufuze ukuthi le government ikhangele ukuthi ama embassies lawa mabe representative of i-character yeZimbabwe. I-character yeZimbabwe i-diverse, ilemhlobo eminingi, lamaNdebele, lamaShona, lamaTonga, lamaVenda and so on. Kwenzela ukuthi ugogo wami uMasibanda nxa siyafika laphana bekwanisa ukuthi bemuzwe ukuthi uthini. Nxa kungela into enjalo kumele befake ama interpreters ukuze besize abantu, kwenzela ukuthi ama embassies lawa serve every Zimbabwean regardless of its tribe, regardless ukuthi uvela ngapi eZimbabwe.
UMnumzana Innocent Divali ngusomabhizimusi njalo ukhokhela ibandla leZimbabwe Economic Freedom Fighters. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeZim Life ithi osuswe esikhundleni sokuba ngumahluli omkhulu welizwe uChief Justice uMnumzana Luke Malava ubesemsebenzini izolo, lanxa nje iHigh Court yanquma ukuthi kasenguye umahluli. Inkundla inye ithi kulo wesilisa obesiya koBulawayo ofele endizamthineni ye-Elink ebivela eJohannesburg izolo akwaziwa ukuthi udliwe yini. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Salibonani maZimbabwe namahle. lami ngithi ngithanda ukuthi ngiphawule ngalela ilizwe lakithi leliyana leZimbabwe. Kule nto enye senginanzelele laphana eZimbabwe, kulabanye abantu abaphathalelana ilizwe njengomuzi, anganithiwa kungikibo kusekhaya lakhe emzini wakhe, abafana lo president onguyobusayo eZimbabwe lapho. And umbuso wakhe awumuhle, njalo akuseyikubusa okuyikho esikukhangeleleyo okobukhokheli. Yena useyenza lokwana kobungqwele kwakudala kokubusa okokuyehlula abanye. Ikadi a ngumkhokheli, ufanele bekwazi ukuthi ngumkhokheli welizwe, umkhokheli wabantu. Asikhokheleli, siqhubekeleni phambili, siye phambili, ilizwe lethu lithuthuke, hayi loko kobungqwele kwakudala. Ufana lamandla la bafunayo akhalela yona la upresident na uyawaza ngapha amandla yena evele ngupresident. Akula sidingo zokuthi wena ekhalele ukubana abe lamandla yena evele ngupresident. Into ekhona ukuthi afanele abe yazi njalo nabalandeli bakhe, lelana lilizwe asomuzi wakhe njalo asomuzi wabo. Lilizwe sibaningi lapha, azi ukuthi abanye abantu abakhona lapha eZimbabwe abaphila nzima bephila ngaphandle kwamazwe bayakuthanda khona lokho, abazenzeli isimo sempilo esiyenziwa yibo ukuthi sisindwe ubunzima bempilo ngenxa yabo. Ubusela buningi kakhulu elibuselizweni, abakhulu bethu abayibo abakhokheli. Igolide libanjwa njalo nje, elingabanjwayo lidlula njalo nje. How lifuna kuze kube njani? Ake lizwele uzulu bani.
Sanibonani, sanibonani basakazi beStudio 7, njani? Ngimthanda kakhulu, sibonge nenhlelo zenu ezinhle enisithulela zona ezomhlaba nezezwe lakithi. Okhulumayo nguGilbert Galangwenya etholotho laphayana. Ya siyezwa impela indaba yamajaji la amakhulu azama ukuthi alungise noma nje sekumuva kwesikhathi, kodwa esimnanzelelayo singabantu singuZulu weZimbabwe, ugovernment weZimbabwe akayenzeli abantu abamvotelayo, wenzela yena nezanPF. Ngoba konke okwenzayo uzi-accommodate yena, akacabangeli abantu abaku-ground, akacabangeli abantu abayiba bamvotelayo. Engicabanga ukuthi kungenzeka impela abasavotelwa elizweni sebe yonke into yabo bayiriga for themselves not abanye abantu. Ngoba esikunanzelelayo ukuthi umoya be ungu-government ocabangela uZulu, lo onguZulu okuvoteleyo kwamele ucabange ukuthi yonke into oyenzayo uyenzela abantu. Khona manje umuzi abukhuluma ngokuthi umuntu ona-70 years aphinde abuyele esitulweni sakhe sokuba ijaji elikhulu elizweni, wayili kunabantu abatsha okumele ngabe bayakhuphuka nabo besondele kulawo ma kulezo zitulo noma kulezo ikhundla, bazofika nini bona? Ake sizameni phela ukuthi Africa sinanzelile ukuthi amakhehla azenzela wona benzele ukuthi baluthe ilizwe, bahlukumeze abantu elizweni, okuyinto engenhle kakhulu. Ngicela sengathi lo myalezo impela lengake liwufunde, abantu bakithi abahlakaniphi, sizame ukubona ukuthi o-government ikakhulukazi owethu waseZimbabwe uzenzela yena ngoba efuna konke kulawulwe wuye, engabi nacala kuko konke okwenzayo, icala libe kuma-opposition parties. Ngiyabonga.
Okhuluma ngomoyo ngizothi ukukhuluma fanje ngoba ngifuni le record ibende. Ngizothanda ukugxila kakhulu kulo baba lo oqeda kuphuma ku Mthwakazi Republic Party, athi yena uyofuna ubone kungcono ukuthi edinge ekhaya elinokuthula. Ngithi kulo baba lo baba sibadala singaba sidala sihamba le ndlela siyibona, okwenza wakho yikho lokho vele owakuthunyelweyo ukuthi uzojoyina imithwakazi party, ukuthi uthole yonke le nto oyitholeleyo osiwuhambelayo uyigcwalise imigodla. Ngakho-ke thina singabantu besintwini sidindlela nhle, uyidle uyibeke amathambo.
Salubonani, salubonani kuStudio 7, okhulumayo nguJosephat Moyo ngwele South Africa, kodwa ngiyisizalwane saseZimbabwe endaweni yaseNkaya esikhobokhobo. Siyacela ukubana lathi sinakekelwe imigwaqo yakithi ifile, siphinde yadliwa futhi imali iZANPF. Tazi lo Sithembiso Nyoni, khathi abalandeli benu waye besidla yonke imali, sicela ukuthi uma besidla bengadli yonke umgwaqo ulungiswe. kubanzima ukuthi sivotele izani lizasisola kodwa labe lingasenzelanga lutho sicela kube lotshintsho ngiyathaba my audio le ingazwakala ifundwe labo bayizwe kuzime enkali ke liye boda libone lingakhulumilise parliament efikane endaweni
bobe kungabalaleli be studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe sokulokwesabela ukuthi amadonki alakho ukuphela kwelekhinya kulandela isinqumo se-High Court esokuthi ukubulawa kwabo ngobunengi khona okumiswe nyakenye sokungaqhubeka ukuze kuthengiswe inyama yawo kanye lezikhumba kwele-China. Izehlakalo zokuthengisa inzondo ebantwini abangamaJuda zivikwa sezandile emhlabeni jikelele ikakhulu kwelemelika. Singene kudaba oluphathelane lemelika. Unobhala obona ngobudlelwano baleli lizwe lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken usuke izolo elubhekise eMiddle East ukuyakhulumisana leziphathamandla zakwele Israel kanye lezasePalestine kulandela ukulwisana okukhulu phakathi kwamazwe omabili kunsukwana ezedluleyo. Kufe abantu abanengi kunhlangothi zombili ikakhulu kwele Palestine esigabeni seGaza Strip sona esibangwa ngamazwe omabili. Sixoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana Gary Twala Jackson.
Nxa sikhangela okwenzeka emalangeni adlulileyo lapha sibona kubhubha abantu ogoqela abantwana abancane, ngibona ngathi kuyinto enhle ukuthi kube lo mxoxisano okuthize njengoba ke u-Anthony Blinken esendleleni ukuya khona hali. Ngibona ngathi ngumzamo omuhle lo, kodwa sibe lethemba ukuthi ungabe uhambo lwakhe lolu mpela luzadala izixazululo ezizakwenza ukuthi kungabi lobudlwangudlwangu njengalokhu esikubonileyo, ngoba imiphefumulo yabantu elahleka njengaloluyana uhlobo kakulunganga kakhulu. Ngakho sibafisela ukuthi kube khona okuhle okuphumayo ngemva kwengxoxo zabo.
Udaba lwe-Israyeli lePalestine lolu soluleminyaka leminyaka lohlupha kuliwa njalo nje. Ubona ngani lungalungisiswa njani?
Ngokubona kwami mina ngibona ngathi into engaba isixazululo engenza kube lokuzwana phakathi kwamazwe omabili ukuthi kuhlalwe phansi labo bobabili ke sizwisise izidingo zomunye lomunye ngapha la ngapha ingxenye zonke bese sifika esigabeni sokuthi inxazo zonke ziyavumelana ngesixazululo esiyabe sifakwe phambi kwetafula uxoxiswana abantu bendawonye, hayi ukulwa lokho esikubonayo. Ngoba izixazululo kahle kahle eziphuma ekulweni kazilunganga, ngoba olamandla nguyo ose okwazi ukuthi ayenze ngento engekho emthethweni, into engekho enhle esebenzisa amandla. Ngakho ngibona ngathi ukuxoxisana idialogue phakathi kwamazwe lawa ilungile kakhulu. Nxa ngabe sitholile ithuba lokuthi kuye kuhlalwe labo phansi kuzwakale izikhalazo zabo, kuzwakale abafisa ukuthi kungaba yizixazululo, lanxa kungabe kulokuphikisana lapha lalaphana kuze kufike lapho akuvunyelwana khona ukuthi hayi kasenzeni kanje. Ngibona ngathi kungaba isixazululo esihle kakhulu ukuthi i-Israel izimele ne-Palestine izimele ukuze kungabi khona ubudlwangudlwangu, ngoba nxa sikhangele lapha phakathi kwamazwe lawo omabili likhona lilokhu lincipha lithathelwa umhlabathi ngelinye. Lokhu kakulunganga kakhulu, lokhu beyengeza i-territory yabo over elinye ilizwe. Ngibona ngathi lokhu yikho mpela uza kwenza ukuthi uhlale kulwiwa ngakho nxa ngabe kuyavunyelwana ukwazi ukuthi hayi lapha yi-settlement yethu thina siphelela lapha lani iphelela ngapha nje bazifakela amabhoda bahlukane ukwenzela ukuthi kungabi lokulwa mbona kuthi ngaba isixazululo esihle kakhulu
umnumzana Gary Twala Jackson ulwela amalungelo kaZulu ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili uZulu ukhuza umhlola phezu kwesinqumo senduna yakoZimba esokuthi unkosikazi Grace Mgabe kumele agebhe amathambo omkakhe uRobert Mgabe ayebekwa kutsha eHeroes Acre eleZimbabwe lizamanyana lamazwe aseAfrika namuhla ekunanzeni usuku lweAfrica Day akekho obulawe yiCOVID-19 eZimbabwe izolo kwanele mthwakazi likhumbule zikhona ezekuseni njalo kusasa ngo-half past six yimi uNtungamile Nkomo.